Umahluko 8. ULuther umiswa phambi kwedale lephalamende. Kwase kulombusi omutsha owayesethethe isihlalo elizweni laseGermany, ibizo lakhe owakuthiwa nguCharles V. Njalo abathungameli bebandla leRoma babengachithanga isikhathi sokumenzela amhlophe ukwenzela ukuthi alwisane lomsebenzi wemvuselele elizweni leli. Ngakolunye uhlangothi omunye walabo ababebambene esikhundleni lesi owayesedolobheni laseSaxon wamcebisa ukuthi angenzi lutho kuLuther ngaphandle kokuthi amnike ithuba lokuthi aziphendulele phambi kwakhe. Ngenxa yalokhu umbusi waba lokudideka njalo lokuyangeka ngoba wayengazi ukuthi kwakumele alalele bani. Abathungameli beRoma babengeke basuthiswe ngelinye inyathelo ngaphandle kwelokuthi uLuther agwejelwe ukufa. Wayemchazele sobala ukuthi yena labanye embusweni babengatholanga icala kuLuther kanye lasembhalweni yakhe. Ngokunjalo wacela ukuthi uLuther kwamukelwe anikwe isiqiniseko sokuphepha. Ukwenzela ukuthi ayezimela phambi komthethwandaba, ahlolwe ngamadoda aqotho ayezamnika ithuba lokuzimela kungelabandlululo. GC 145.1. Amehlo omuntu wonke ayesekhangele emhlanganweni omkhulu owawuzaqala edolobheni laseWorms ngemva kokuqala kombuso kaCharles V. Kwakule mbuzo eqakathekileyo eyayiphathelene le zombusazwe okwakumele ihlazinywe emhlanganweni lowo. Ngokokuqala izikhulu zephalamende zahlangana lombusi lowo owayemutsha ngeminyaka yokuzalwa. Kwakubuye abakhulu labancane ababemele ibandla lezombusazwe ababevela endaweni zonke zelizwe. Kwakulabohlanga lwesikhosini, abantu abaphakemeyo, abalesifundiso sokuvikela ikusasa labo lenotho yabo. Babececile ngezembatho ezaziveza ukuphakama kwabo lamandla abo. Behanqwe ngamabutho ayebavikela, njalo kwakulabameli bamazwe ayeyakhelane lelizwe laseGermany. Bonke babuthana edolobheni laseWorms. Loba kwakunjalo, udaba olwalumqoka kubo bonke kwakuludaba lomvuselelo waseSaxon. GC 145.2. UCharles wayecele ukuthi uLuther alethwe. Wamnika isiqiniseko sokuthi wayezaphepha njalo wayezaphiwa ithuba lokuthi aziphendulele kuwo wonke amacala abamethesa wona phambi kwabahluleli abaqotho. uLuther uthakazelela ukuthi wayezakuma phambi komhlangano lowu omkhulu. UCharles wayecele ukuthi uLuther alethwe. Wamnika iqiniso sokuthi wayezaphepha njalo wayezaphiwa ithuba lokuthi aziphendulele kuwo wonke amacala ababemethesa wona phambi kwabahluleli abaqotho. uLuther wakuthakazelela ukuthi wayezakuma phambi komhlangano lowu omkhulu. Wayengaphilanga kahle emzimbeni wakhe ngalesi isikhathi, kodwa wabhalela incwadi omunye wababusi esithi, "Nxa kungenzeka ngehluleke ukuya edolobheni leWorms ngiphilile, ngizathwalelwa khona ngigula nginje, ngoba nqa umbusi engibiza angila kuthandabuza ukuthi lubizo lukaNkuluNkulu ngokwakhe. Nqa vele sifiso sokusebenzisa udlame phezu kwami njalo lokhu kungenzeka bakwenze ngoba abangibizeli ukuzongilaya kuphela. Ngibeke udaba lolu lonke ezandleni zikaNkuluNkulu. Ulokhu esaphila njalo usabusa yena owahlenga impilo zamajaha amathathu emlilweni ovuthayo. Nxa kungenzeka engangihlengi, impilo yami ayiqakathekanga. Asiyenze imizamo yokuvikela ivangeli ukuthi lingabi inhlekisa phambi kwabantu ababi. Njalo asizimisele ukuchitha igazi lethu ngenxa yalo. Ngokwesaba ukuthi benganqoba. Asimi engingahlela ukuthi impilo yami kumbe ukufa kuzabangela ukuthi abanengi basindiswe. Ungathembela konke kimi ngaphandle kokuthi ngibaleke njalo ngiphike ukholo lwami. Ngeke ngibaleke njalo ngeke ngiphile inkolo yami. Nxa indaba zase zifinyelele edolobheni laseWorms ezokuthi uLuther weza kumi phambi kwedale, abantu bagcwala injabulo. U-Alender owayengummeli kapapa owayenikwe isikhundla sokukhangela udaba lolu wagcwala intukuthelo enkulu. Wananzelela ukuthi umphumela ekugcineni wawuzaba yikunqotshwa kombuso kapapa. Ukuthethelela kwecala upapa ayesebeke isigwebo kibo kwakuza kwehlisa amandla kapapa phambi kwamehlo abantu. Okwedlula lokhu wayekwazi ukuthi amazwi kaLuther acacileyo kwakungenzeka aphendule iningi lababusi labaphathi ababeza kuba semhlanganweni lowo bahlamukele umbuso kapapa. Ngokunjalo wazama ngokuphangisa ukulisana loCharles V ephikisa isinqumo sokuthi uLuther abe khona emhlanganweni lowo. Ngesikhathi esifananayo kwalethwa incwadi eyayichaza ukuthi uLuther kwakumele axotshwe. Njalo lokhu sekuhlangene lokulwisa kukameli kapapa kwabangela ukuthi abhalele incwadi umbusi waseSaxon emchazela ukuthi nxa uLuther wayeqhubeka esala ukuphila imfundiso yakhe wayengasafanelanga ukuthi abuye emhlanganweni. GC 146.2. U-Alexander kazange asuthiseke ngokunqoba kwakhe, kodwa wenza imizamo yokuthi uLuther agwetshelwe ukufa. Ngokuzimisela okukhulu waletha phambi kwababusi lamakhosi amazwi okuthi umvuselelo leli wayelecala lokudukisa abantu. Lelokuhlamukela njalo lokuthuka uNkulunkulu. Kodwa ukuzimisela kwakhe kwabonisa sobala umoya owawumfuqa. Ufuqwa yinzondo lochuku kuphela okwedlula ukulunga. Leyi kwaba yimpendulo yabantu abaningi. Iningi labaphathi ababeze emhlanganweni basebezimisele ukwedlula izikhathi zonke ukuvikela umsebenzi kaLuther. GC 147.1. Ngokuzimisela okukhulu u-Alender wasebenza ngamandla ezama ukwenza ukuthi uCharles akholwe ukuthi kwakungumlando wakhe njengomongameli okuqinisa izinqumo zonke ezazenziwe ngupapa.
kodwa ngaphansi komthetho welizwe laseGermany lokhu kwakungeke kwenzeke ngaphandle kokuvumelana kwamalunga ePhalamende. Ekugcineni uCharles wabiza ummeli kaPapa ukuthi azoletha udaba lwakhe phambi komhlangano. Kwakulusuku olukhulu kumzenzisi webandla. Umhlangano lowu wawumkhulu kakhulu, njalo lo msebenzi wakhe wawumkhulu kakhulu. U-Islander wayelethuba lokuncengela ibandla leRoma. Umama wamabandla wonke. Kwakumele avikele umbuso wohlanga lukaPetro phambi kwexuku elalivela emagumbini wonke esiKristu. Wayenesipho sokukhuluma ngokucaca, njalo waphakama waba sezingeni lomhlangano omkhulu ukwedlula yonke. UNkulunkulu wayehlelile ukuthi umbuso webandla leRoma ube lethuba lokwemelwa yingcitshi yabo kwezokukhuluma. Phambi kwezikhulu zombuso, ngaphambi kokuthi ubekwe icala, ngokuthandabuza bonke ababethande imfundiso kaLuther, bamelela inkulumo ka-Allender. Umeli waseSaxon wayengekho emhlanganweni lowo, kodwa ngokucela kwakhe abanye bezisebenzi zakhe babekhona belungele ukubhala phansi inkulumo kameli kaPapa. GC 147.2. Ngamandla wonke okufunda lokuqedisisa, u-Islander waqala inkulumo yakhe ejonge ukubhidliza iqiniso. Wabeka amacala wokulandelana kwawo phezu kukaLuther. Wambeka njengesitha selizwe lasebandleni lesabantu abaphilayo labafileyo, abakhulu labancane, njalo lesabaphathi bebandla lamaKristu wonke emhlabeni. Edabeni lukaLuther kulobufakazi obaneleyo obulingene ukuthi kuchithwe abahlamuki bezinkulungwane ezilikhulu, watsho phambi kwabo. GC 148.1. Nxa wayethetha, wakhetha ukubeka icala kulabo ababemukele imfundiso kaLuther. Buyani bonke labo abantu abazibiza amaLutheran, baliqula labahlamuki, amapriesti amabi, labaphathi bebandla abaziphakamisayo, njalo labantukazana ababadukisileyo. Umkhulu okwesabekayo, umehluko phakathi kwabo elilandela ibandla leRoma ngamandla langena lawo. Isinqumo sokuvumelana phakathi komuntu wonke osemhlanganweni lowo sizakhanyisela umuntu wonke, siqwayise bonke abafuna ukuhlamuka, njalo senze labo abangakuyenzi isinqumo bangenzi iphutha, njalo sizaqinisa labo ababuthakathaka. GC 148.2. Ngesikhathi esifanayo, bonke abamela iqiniso bahlala behlaselwa kusukela endulo. Amazwi afananayo lokhe esetshenziswa ukuphikisa labo abamele iqiniso lanamuhla, abazimisela ukuveza amaphutha lokuchumayela ilizwi likaNkulunkulu njengoba linjalo. Ngobani laba abachumayela imfundiso leyi entsha? Kusho labo abathanda inkolo eyamukelwa ngumuntu wonke. Abafundanga njalo balutshwane. Futhi bangabantukazana esigabeni. Kodwa bathi baleqiniso. Njalo bangabakhethekileyo bakaNkulunkulu. Abalalwazi njalo badukisiwe. Khangela ukuthi ibandla lethu lilabantu abanengi kanganani lendosela. Banengi kanganani abantu abafundileyo labaphakemeyo abasebandleni lethu. Khangela amandla amanengi asehlangothini lwethu. Lawa ngamandla alendosela enkulu emhlabeni. Kodwa awaqinisekanga kathesi njengoba nje ayengasilo iqiniso ngezinsuku zomvuselele. GC 148.3. Umsebenzi wokuvuselela awuzange uphele ngesikhathi sikaLuther njengoba abanengi besitsho. Uzaqhubeka kuze kuyefika ukuphela komhlaba. ULuther wayelomsebenzi omkhulu wokuletha ukukhanya empilweni zabantu abanengi uNkulunkulu ayevumele ukuthi kukhanye kuwe. Kodwa loba kwakunjalo kazange athole konke ukukhanya owakuzanikwa umhlaba wonke. Kusukela esikhathini sakhe kusiyafika kathesi, ukukhanya okutsha lokhe kuvela embhalwini ongcwele. Njalo lamaqiniso amatsha lokhu esibasobala. GC 148.4. Inkulumo kameli kaBhabha yachiya indosela enkulu kulabo ababelalele. ULuther wayengekho kule indawo. Wayelamazwi okuletha iqiniso elivela elizwini likaNkulunkulu ukuthi aphikise intshantshu kaPapa. Akuzange kube lemizamo yokumela umvikeli. Kwaba lomoya phakathi kwabantu abanengi wokutshabalalisa imfundiso yakhe njalo nxa kwakusenzeka lokuquphula konke ukuhlamuka. Ibandla leRoma lase lithole ithuba elihle lokuzivikela. Konke okwakungakhulunywanga okwakuzabangela ukuthi ibandla lizivikele kwase kukhulunyiwe. Kodwa lokhu okwabonakala sengathi yikunqoba kwakuyikunqotshwa kwalo. Kusukela manje amehlo phakathi kweqiniso, umehluko phakathi kweqiniso lamanga wawuzabasobala. Kusukela ngalolu usuku ibandla leRoma lalingasoke lisama liqinile njengasendulo. GC 149.1. Loba nje inengi lalabo ababesemhlanganweni lalingeke lithandabuze ukunikela uLuther ukuthi ayekuzwa uchuku leRoma. Abanengi babo babenanzelele ububi obabusenziwa libandla phezu kwabantu belizwe laseGermany. Njalo babelesifiso sokuthi uchuku lolu luphele. Umeli kaPapa wayeveze umbuso weRoma ngendlela ehlabusayo kakhulu. Manje uNkulunkulu wafuqa omunye wababusi ababekhona ukuthi aveze sobala uchuku lokubusa kwebandla leRoma. Ngesibindi esikhulu, uGeorge waseSaxon waphakama phambi komhlangano waveza sobala ngokucaca okukhulu imfundiso yamanga njalo lezenzo ezinyanyisayo zombuso weRoma njalo lomphumela wazo. Nxa wayephetha watsho amazwi alandelayo, GC 149.2. Lezi ngezinye zendlela zokuncindezela ezibuya ebandleni leRoma. Konke ukuyangeka kubekwe eceleni njalo into eyodwa abayifunayo. Imali.
ukwenza ukuthi abachumayeli bonke okumele ukuthi ngabe bafundisa iqiniso bengakhulumi lutho kodwa amanga njalo abamukelwe kuphela kodwa baya njalo abamukelwa kuphela kodwa bayabhadalwa ngoba ngokukhuluma kwabo amanga amakhulu lembadalo yabo iyengezwa kungenxa yesihlengi lesi esingcolileyo.